ukuhlanganisa u-former vice president uBiden lo mama ongumuntu omnyama uKamala Harris. Ngibona ngani kubumbe ukuthi icele labo libe lamandla njalo laletha amadlabuzane ebantwini. Ikakhulu omama ababantu abamnyama lapha eMelika yibo ababumba iDemocratic Party. But esikhathini esiningi bebetshiywa phandle. Ngibona ngani uKamala Harris yena ngokwakhe ngokuba ngumuntu oqeqetshileyo kwezomthetho, oqeqetshileyo ukuthi uke wabakhona kuSenate, uyakwazi ukuthi iSenate isebenza njani, uyakwazi njalo ukuthi umthetho welizwe usebenza njani. Kuzaletha ukuthi kube icele labo liqine kakhulu ele-Democratic Party, because ukuthi uBiden azabe khona lapha khona ngumama womuntu omnyama omlethe khona lapha. Ngingathi ngamafitshane, Biden really owed the black people in general ukuthi laye e-White House walethwa ngu-Obama. And ngemva kokulethwa ngu-Obama, lathi omama babantu abamnyama sabuye samfaka ukuthi abe yi-nominee.
Esikhathini esiningi umhlangano lo owe-convention wandise ukwenziwa kugcwele abantu. Njengoba kathesi kungela bantu ngenxa ye-COVID-19, ubona ungani akusoze kwehlise na izinga lamadlabuzane elandise ukwenziwa nxa kugcwele abantu?
Ukuletha abantu ndawonye ngesikhathi se-convention kuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngoba abantu bakhuluma bexoxa, ixoxelana ngama-experiences abo, ukuthi nje ukuthi umuntu wathi mina kimi oqakathekileyo yilokhu lalokhuya. Kodwa ukuthi abantu bakhuthazeke kangakanani nge-Democratic Party kulumnyaka. I-Democratic Party kayibonge yena lo ubaba ohlezi e-White House. Ubaba ohlezi e-White House usedunge wonke umuntu ukuthi lala abantu abadondayo ukulalela izinto ze-politics namhla bakhangele ku-TV, bazakhangela iviki yonke yona le imhlangano yabo yenziwa virtual ukuthi bezwe ukuthi i-Democratic Party bathembisani.